Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande. Hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayi livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leCCC lithi ibandla lezanu PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla alisaphatheki kukhetho lwanamuhla.
Amalunga ezanu PF kazangalali namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawo acho wona ukuthi Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo.
Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli icela umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe izekhe ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumela yokhetho lukamongameli.
So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi i-mandatory interview ukuthi this time around kufuze ama-results e-election yona leyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi abantu abasukume ngobuningi babo lamuhla bayevota.
Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe kubalot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaze umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengoba kulilanga lokhetho siqala ke ukhetho ngendaba eziphathelane lokhetho lwalamhlanje.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota.
Yebo, njengoba ke silitshelile nje ukubana lamhlanje lilanga lokhetho, ilanga lokhetho kulolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele osungula uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota abesilisa ngokuncitshwa ucansi, abasakhulayo ngokungaphekelwa ukudla ezindlini nxa bengabhalisanga ukuthi bavote, njalo basukume ngobuningi babo lamhlanje bayevota. Asizweni ixoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Uhlelo lubuya kanye ngemva kweminyaka eyi-5. Nanti ithuba selifikile ngemva kweminyaka eyi-5 ubana sikhethe kumbe sitshintshe ubukhokheli obesigaba, obe-region lobelizwe. Thanda ukukhuthaza kakhulu umama oyemathebelelenzi lwaseZimbabwe ezweni lonke jikelele ukubana kasiphakameni bomama siyevota. Singaphakami singabomama kuphela, kodwa siphakame lezimuli zethu zonke. Mama khuthaza ubaba, khuthaza ugogo, ukhuthaze ukhulu, ukhuthaze abazukulu, ukhuthaze umntwana wonke ole 18 years and above ukubana ayevota. Inhlupho zonke esilazo esikhala ngazo singakhona ukubana sizintshintshe kubalot box. Mama ungaphakami unguwe wodwa le muli yakho kuphela, kodwa khuthaza umakhelwane, ukhuthaze abangane, ukhuthaze izihlobo, ukhuthaze isigaba sakho sonke ubana siphakame. Bethwele isithupha i-passport enga-expiranga, susani ukwesaba kuzakhamizi. Lokho esikuzwayo ukuthi kuthiwa manxa uvota bakhona abakhona ukubana babone ukuthi uvotele bani ngamanga lawo mama tshela ukhulu tshela ugogo kubana ngamanga lawo gogo ilungile lakho lokuvota laziwa nguwe wedwa njalo ukuthi uvotele bani kwaziwa nguwe loNkulunkulu wakho lokho indlela zokwethusela abantu ukukhetha ubukhokheli kufuze ukhethe ungela kwesaba ungela valo inhlupho zonke esilazo bomama isikhala ngazo abantwana bangasebenziyo abantwana sebephila ngama drugs indlala ngekhaya izinto ezingahambi kuhle ezweni ukuhlupheka lokuhlukumezeka konke lokhu singakhona ukubana siye kutshintsha msikubalot box ngeprogram lenesasiyidonsa bomama sikhuthaza abantu abethu ukubana kabayiregister iprogram lena yahamba kahle kakhulu laloba ingasafikanga ezingeni lasilikhangelele ngoba lamanje bakhona abantu ofica kubana kabaregistanga kodwa kulabo abaregistayo sakhona ubana sibafinyele bomama ezindlini abale 18 years and above nanti ithuba seliphendukile ngelo sikhethe ubukhokheli obuza sisuthisa for the next coming 5 years ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngunkosikazi Khorandebele olwela ilungelo loluntu obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Ibandla lesisi lithi ibandla lezanu PF lihaze amaphepha amanga athi leli bandla lisaphatheki ukukhetho lwalamuhla amaphepha la alomfanekiso omkhokheli webandla lesisi umnomzana Nelson Chamisa elocho ukuthi hlalani ezindlini lingayivota ngoba kulokuqilibezela kukhetho Isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo umnomzana Swithan Chirotsa utshele Studio 7 ukuthi ibandla lezanu PF seliphelelwe ngumphako.
Yebo sicela umthwakazi omuhle ukuthi balimuke amaphepha ahazwe yizanu PF. Amalunga ezanu PF kazange alale namhla behaza yonke indawo amaphepha aqamba amanga amaphepha lawo. Acho ukuthi iCitizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa siphumile kukhetho. Besicela abantu bengalaleli amanga lawo. Thina asiphumanga kukhetho silokhu sikhona kukhetho. So becela abantu ukuthi bayovota bavotele umnumzana Nelson Chamisa ku-president, bavotele ama-MP ethu, baphinde bavotele ama-councilor ethu. Abantu beamelanga babuyele emuva bengalaleli amanga akhulunywa yizanu PF. Isenzo lesi isenzo sezigila mkhuba yikuzama ukuthi inani lamavote awe Citizens Coalition for Change abe phansi besicela bakithi abantu baphume ngobunengi babo bayovotela iCitizens Coalition for Change njalo sicela abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi lapha babona khona amaphepha bebutha amaphepha lawo bewachise ngoba amaphepha lawo alakho ukuthi ephazamisa inhlelo zebandla becela liwathise amaphepha la umbuka dabula wenzela ukuthi engaphambanisi uhlelo lwethu olokuvota
alo ke ngumnomzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo kusenjalo inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli isicele umthethwandaba we-High Court ukuthi ubambe iZimbabwe Electoral Commission iZEC ngamandla ukuthi ilandele umthetho nxa isethula impumelo yokhetho lukamongameli. Linhlanganiso ithi kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lolwenziwa njalo ngomnyaka ka-2013 iZEC yephula umthetho we-Electoral Act ngokususa impumela yokhetho lolu kuwadi isiya eHarare ku-National Command Center ingazange yaziswe ku-district lakuma-province. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okumqoka ukuthi ngikhangele izinto ezimbili. Ngo-2013 kwenzakala i-election eZimbabwe. Ama-result e-presidential kahambanga ngendlela. Asuka from i-ward through i-district esiya ku-National Command Center e-Harare. Khonokho akwenziwa njani. Right, sathi sikubonile ngo-2013. Ngo-2018 kwenzakale the same thing. And amadoda lawa athi nxa angasuka ku-election ayabhala i-report ehamba e-parliament. Ku-report yayo bayakonfirma ukuthi indlela okuhamba ngayo ayisiyo, kufuze kuhambe ngendlela enje. So kathese sikwenzileyo ukuthi senze esithi yi-mandatory interdict eyokuthi this time around kufuze ama-results e-election yonaleyi abanjwe ngendlela okufuze abanjwe ngayo, hathi indlela yokuthi i-presidential results iyahamba kuhle. Hatshi,
yiphi leyo ndlela okumele kuqhutshwe ngayo? Ungachasisela abalaleli ukuthi kumele kwenziwe njani?
Right, ama-results angasuka ku-police station ku-ward, kufuze aye district, from i-district aye province, from i-province yikho lapho ahamba khona kune-South Command Center. Kodwa okwenzakalayo lokhu hayi awe-presidential, sina sikhona ona ngama-results e-presidential, ama-parliamentarian esithi i-National Assembly ahamba ngendlela e-right, but lawo awe-presidential awahambi ngendlela e-right. So ama-results la kufuze ukuthi ku-province or ku-district sibe sikwazi ukuthi i-district enje abantu abavotele u-president bangaka, ku-province abantu abavotele u-president bangaka before kungakahambi ku-National Command Center. So i-election isenziwa, abantu kumele babekwazi ukuthi ovotele uzibani u-president, u-idim nangagwa bangaka ku-province, abavotele u-chamisa bangaka, abavotele laba abanye ngobuningi babo bangaka, nokuthi ukuthi size siyekuzwa sokuseharare.
Ukungaqhutshwa kuhle kokwethulwa kwalimpumela okhuluma ngakho, ungathi kuphazamisa ukhetho ngandlela bani?
Nxa ama-results angasuka kuhani atholakale seku-National Command Center, into engayenzeka yikuthi angafika sengokunye esingakwaziyo, ngoba indlela ahamba ngayo is very secretive. Ama-results la kufuze abe khona yonke indawo, we should be able to collect. Nxa sithi collect, siyakwanisa ukuthi sicalculate that is sense ukuthi lokhu kumeso, lokhu kumeso. Yikho kuphambanisa ukukhetha, in my view. Kakulungise khonokho.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Udaba lolu namhla sifayilile, it's an agent application, even kusasa sibili ngangena. But okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kumele abekwazi ukuthi ama-results abehamba ngendlela engayisiyo. Khathesi ama-results okumele ahambe ngendlela eyiyo.
Yiwuphi umthetho obusephulwa lapha?
Section 37, subsection 4, paragraph C of the Electoral Act, section 65, section 72, section 110, maningi ama-sections ayiphulwayo ngendlela yona leyo kwenziwa ngayo.
Hello ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abameli, ubexoxa ecingweni loNtu Nkameli Nkomo weStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkomo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivoteni inkomo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivoteni inkomo.
Asambeni thina kwelakithi,
madoda siyovota, sivoteni inkomo.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota,
okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Madanga usecebise abantu ukuthi bengabuthani endaweni zokuvota ngemva kokuvota njengalokhu okukhuthazwa libandla le-CCC. UMadanga uncome ukuthula okuselizweni esithi kulungele ukhetho luza kwenziwa abantu bekhululekile. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla lezanu PF lephule umthetho wezokhetho ngokwenza umhlangano werali eChimanimani ngomvulo. Umthetho ona uthi ukukhankasa kumele kugcine sokusele amalanga amabili ukuthi kwenziwe ukhetho. Ibandla lezanu PF libikwa lenze umhlangano eGangauda Village eChimanimani. Manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
sanobona Studio 7 njani Studio 7 balaleli nonke nabasakazi bengicela nje ukusho nje ukuthi lo Anglestone Sibanda lo ningambizi ngomhlaziwe politwe wezombusazo ithini nje isikhulumeli sezana ningambizi ngokuthi uhlazi akahlazi indeks lyana ukukhulumela nje izana nje enolahlekisa abantu abaningi abantu wa international community maba ngalaleli into azikhulumayo bangacabanga ukuthi iqiniso lo kanti nje usengezimithiyo nje lo so ningambizi ngomhlaziwe wezombusazo ithini isikhulumeli sezana noma engekho official spokesperson sezana kodwa khulumela yona izana nje from nowhere kufana akahlukananga nje nalo witness lo obaleke ngale wayongena ngale I don't think lo engqondweni u right kahle upstairs unenkinga ngathi mhlambe usekagula kancane akuseyabantu esingabathatha serious. Okay, siyabona.
Izanu yiphi imigwaqo abawulungisileyo? Akula mgwaqo, akula zibhedlela ezikhona ezilomuthi. Yonke imithi uyahamba uyezithengela e-chemist. Abantu bezanu babhedda, babhedda kumbhedo lo.
Studio 7 linjani? Ndithi ke ngiphendulele ubaba lo tuse South Africa ndiyothi uchani siyafana uyiZANU-PF ebusuku emini lanxa engathi i-opposition ukuthi uza kuthi sisupport umqondisi, sisupport umuntu ose-South Africa, simsupporta ngaliphi uyakhontesta. Ngakho la kakhontesti, sisupport umuntu ozihlaleleyo ongakhontestiyo ukuthi ayenzeni umqondisi njengoba layo engwakomoyo nje. Akulamoyo, akulandebelela komoyo. Nxa kuyukuthi ukhangela ukuthi uChamisa lishona la emqondisi akusonde, akulandebelela komoyo. Umuntu wakomoyo ngamarozi lawo la elishona lowo mqondisi. Njalo nxa kuyukuthi sibilule siqiniseko zokuthi ufuna ukutshintshiliswa ungaphi kathesi. Nxa kuyukuthi sibilo mqondisi ngabantu abaqotho bokuthi balesiqiniseko ngento abayenzayo ungaphi, uthule zwi kathesi.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli Studio 7. Hayi kwasuka lokho bantu, kwasuka lokho esandleni siyovota. Likeliyekele ukurobha lina maphuluku linehlala lirobha abantu. Liyekele ukhetho lube right, kubalwe kahle ama-result ephume. Likeliyekele ukugodla ama-result lisarobha lina. Likeliyeke impela ukhetho kubalwe kahle ama-result ephume kahle kungela kurobha phakathi. Abantu bevote bekhululekile.
Sanibona basakaze bahle Studio 7 nabalandeli nabalaleli. Siyawubonga umthetho wendaba wesiphumphothi ukukhuluma iqiniso, uveza iqiniso. Singayithembi i-judiciary kunjalo ngoba sifuna ukuba no-service basukwere naye e-contesta. Njalo asikho ukuthi bazayenza pho amacebo futhi kungakafika u-23 la ngemva komhla ka-23 ngoba siyazi ukuthi vele ama-disputes azakwakhona. Sifuna ukubona ukuthi bazalandela ama-facts yini abe ufakwe phambili kumbe njani ngoba into emeyisiyenza ngama-facts kuphela, hhayi khona ukuthi babe partisan. Yiko kuthiwa i-judiciary capture liyana. Asiyifuni yenzakale, funa ukuyinayo wini emgceke kucace. Ukhuluma ngu-Alec Nyaka.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi omkhulu esenzela wona. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa o-Anglestone Sibanda behlala bekhuluma kakhulu, bekhuluma nge-CCC ngani bazini nge-CCC. Mr. Sibanda wazi nge-CCC nothing ngaphandle kodwa uri-agent ezizani kuphela. Ungeke ukugqina le-CCC ukuthi ingazibe namalandela abangakanani, ifaka ama-double candidate izathu. I-double candidate fawe yini lingabantu bezanu? Licawona sikwazi khona lokho. Akula double candidate kuzanu kodwa kule double candidate ku-CCC. Why kwenzakala kanjani ukuthi beforge ama signature emakhothi bebavumele ba right bafakeni benjalo? Lina lingabantu bezanu, yekani ukuthi lizenze ukuthi lingabacubungu bezombusazwe lilakhulumela izanu. Abayekeli i-CCC izame khona ukuzamayo ukukhulula isizwe. I-CCC asilandaba legama lo-CCC. Sifuna umuntu ozasikhipha emaketaneni ezanu PF for the past 40 years. Mina kade sende 40 years ngazalwa kuyizani kuze kube manje. Sikhathele thina ngani labo Sibanda elikhulumela futhi likhulumela ukuhlupheka kwabantu ngoba nilajabuswa kudla imali ezinyembe zabantu. UChamisa nguye kuphela ozozama ukuthi akhulule abantu besiNdebele labantu bonke eZimbabwe jikelele. So wena ungakhulumela ukuthi hey Chamisa ugcindezela abantu beZimbabwe abamaNdebeleni ngoba kafanga kubani bani labo bani
uchamza ukabhinet uzabafaka bona ababhinet ngeke zibagodo toza ngiye khohlwe ngithola kancane othenda ibithi uyabazi ngabantu bakho osebenze labo kudala so labo sazama ukwenza istrides zothi sikhiphe lina amatsotsi ezanu kade lokho lisithindezele siyabona
salubonani 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 lonke basakazi Studio 7 njengela njalo bonke labalaleli hayi mina ngikhuluma ngisendaweni yasenkaya isicelo sami sokuthi ama-election alandelayo ngoba lawa sesikhuluma seyedlula ama-election alandelayo le sifikiselele lilizwi unkokheli ze-CCC ukuthi ama-election alandelayo wangene emakhaya emadorobheni hhayi bake bame mbijana ngokuyaziwa lo kodwa sicele ukuthi emakhaya inkokheli ze-CCC zonke nje zingene emakhaya zikhampeni kakhulu emakhaya kusesilesikhathi bangalindeli ukukhampena ama-elections efikile ngomnyaka wamavoti bakhampeni amavoti esesekhatshana emakhaya kakhulu kulapho abantu abasayethuselwa khona betshelwa ukuthi izane ngadliwe uyabulala abantu izane ngadliwe uyabulala abantu bengakwazi ukutola umuntu obulawayo so sicele ukuthi next time ama-election abuyayo bazame ukukhampena emakhaya kakhulu okuzwayo futhi batshela abantu iqiniso ukuthi akulula mti ezava khona ezimbabwe yokuthi umsotsha wezimbabwe uyadubulala abantu bezimbabwe bethi babangukuthi ngoba izane sidliwe konke lokho kudingeka ukuthi abakhokheli be-triple C bangene emakhaya befundisa abantu ngoba abantu emakhaya bancindezelekile kakhulu kwelakithi komnyama pambili yikho lapho engikhala khona kakhulu khonabo cela nifikiselele lizwi kunkokheli ze-triple C
yebazali lingavoteli into ezolihluphekisa i-ZANU-PF yayihlula kudala siphula namanje lokho esihluphekisa
siyakuemazweniyaroblapasiyakubona ukuthi iyarobha lapha kulokhu
nzenielection okwabona ngabo umuntu ozothiwa kukhona umuntu uwinile ngavotelwa usubona sekurikhiwe lapha sekwenza
isiyebadala okunye yinomele likhulu lilizwe badala bami okunye yinomele likhulu lilizwe lingarotshwa
la amarayisi
lesiyana esibhalwe ezanupf
fakani uchamisa phakathi sifuna uchamisa thine tonke izimbabwe
mna ngakwamasipoli
zimbabwe masipoli wababona umntu ahambe irobha abantu esindebeleni egqibela abantu erobha
salibonani ma-Studio 7 ngezinga eliphezulu lasekhaya zimbabwe sithi qhubekelani phambili ngamavoti kakuvote indawana zonke zelizwe emakhaya phumani levota akula muntu othi yena ozavuselela uvukela ukho lo mvukela kathi yakuvukela bani yohali ngabantu abamnyama lodwa kathi kutheni asifakeni upresident omutsha kusasa aqhatheni upresident omutsha akaqhathe upresident omutsha akangeni esihlalweni asambeni siyevota kuko konke amagumbanini omhlaba asivoteni umhlaba wonke jikelela asivoteni asilukhangeleni ikhetho lwezimbabwe lonke wonke ozazi ukuthi ngumntana wekhaya wezimbabwe asambeni siyevota ingabi mude kakhulu iyabonga laphana igama umuzi ukona nkomo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Uhulumende wele Melika usekhuthazele eZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Embikweni owethulwe lugatsha lwe-State Department elemelika lithi izizalwane zeZimbabwe zilelungelo lokukhetha umkhokheli ezimfunayo. Elemelika lengezele lathi alisekeli hlangothi kodwa alisekela umbuso okhululekileyo. Kambe kuzavotwa ngokuthula na? Silentatheli izindaba yethu u-Ezra Chisa Sibanda okobulawayo. Ngiyakwamukela Ezra Chisa.
Ngiyabonga Chris, kunjani eMelika namhla?
Hayi, eMelika ku-right, asazi khona ngapho kunjani. Umkhathi unjani?
Ngapha hayi, umkhathi kuyachisa, abantu sebephuma kodwa abakazi baningi balutshwana endaweni ke eseziyi-5 ezigijimileyo kathesi futhi ngibona ukuthi kulanta abaleleni phandle. Hayi, bekungela nto alele phandle, bayafika nje kathesi kwamanje sengisithi wolo. Evelyn kwathi ungani ku Evelyn High School ikola bathi kana ku Lendwendwe abantu bafika 50 bemile lapho esidolo lanta ngu 33 abamileyo phandle ngale Third Gold Primary la kuyila abantu ngu 5 abamileyo ngizavuyela ngisiya kuzwa kodwa abantu babuya ngokuthula abokhanya kulomuntu okhuluma lomuntu into ehlupha ukuthi ke iningi labantu amabizo la atengekho amabizo ayadengekho lapha emaphepheni kuyikuthi abaningi bacabangela ukuthi balahlekile-ke ku-polling station okumele bavote kuyo abanye kabakwazi sebelokhu bebhoda babhoda kade ezinto abathathe ade ngibabhodisa ngibona ukuthi bavota bengaphi kodwa silo omunye ubaba lapho okukhanya ngani ngokuqala-ke osemelele ukuthi angene kunjani baba
hayi ngaphila njani
ye ungakhuluma la Chris baba
ye linjani baba
ngiyaphila kunjani
hayi siyaphila ye uzevota wena ngokwakuqala yini ukuvota kwakho
hayi vele ngivota iminyaka yonke
aha manje sike sezwa njengoba lapho yezwa uEzra Chisa Sibande ekhuluma lapho kubana bakhona abathi behlola amabizo abo bathola engekho wena lakho walithola likhona na
yile mina isikhathi esiningi bemvotele emguza nawo ngendlela yokuthi ngisebenzela lapha kobulawayo ngatshintsha ngalifaka lapha khathi singiyavotela khonapha esidosi ikhona ilizwe lami lithekhile likhona
ah okay so baningi yini abantu osuke wakhuluma labo besithi bakhangela amabizo akhona
ye abanye njengakhona apha kithi esidosi abaningi bakhona obekumele bavotele la amabizo abase-Evelyn
manje
Evelyn wele kuseduzana akukho khathana kangako
bona abasakhulayo esizwa kuthiwa bavota ngokwakuqala ubona ungani bazasukuma yini ngobuningi kumbe sizabona besenza lokho esike sezwa abanye besithi bona ukuvota kuncede
vele lakhona apha nxangikhangele mani mbonani kula bantu abangafika izin-12 bada abantu akunxa bezovota ufanele wanta ilayini siyinde sikhathana kakhulu
manje ngokubona kwakho kungakutshengisani lokhu ukuthi kungaba lo tshintsho yini kumbe kuzahlala kunjalo
I think nxa ngithi ngiyakhangela mina kungenzakala ukuthi angxanye ama-polling stations amaningi afakiweyo angxe kungabangelwa yikho khonokho
manje wena usiyavota kwenapha kuyini okukhangeleleyo ebantwini ozabavotela umongameli ukansila lelunga ledalela ephalamende kuyini okufunayo ukhangele ukuthi kwenzakale ebantwini bonabo
hayi ngiyangikhangelele nje ukuthi into zonke zihambe kuhle kule le development le economy kuyiphakama into yonke ikerayit
labo kade bekhona lapho esigabeni sakho ungabavotela ukuthi babuyele yini
hayi uvota is my secret
hayi kulungile ungasiphu Ezra futhi
alright hayi siyabonga ke hayi akula muntu ufuna ukukhuluma ikakhulu nje laba esipholiseni bakhona apha eduzane sakula muntu ofuna ukukhuluma kathi sembona enye icandidate iyabulala iyambelake ibulawesenihlale ubaba usarenda ngibona la uyafika lapha uzokhangela ungafuna ukuthi fadlafadla la Chris ubaba usarenda
isikhathi yiso singani sisiningi so bemfuna ukuzwa ukuthi sike sabona lapho kukhulunywa ukuthi kule ward lapho okulamabizo ama-candidate angekhoyo amabili usuke ubuyizwile yini leyo ndaba
ngizwanga mana ngizibaziwadwana kula ballot uward one kuthiwa kula ballot
ye ye kuward one
okay uward one zabo zizanika i-update ukhanye kuward one kula ballot la
okay hayi kulungile sizaba sikuxhuma sisiza ukuthi kuhamba njani isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo okay yeah siyabonga la okay leyo-ke intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda ebesixoxa laye ekobulawayo e-City Hall esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi votani ngokuthula sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa lamhlanje ilanga lonke lithiye ke indlebe sizaba silicathekela kancane kancane ukwenzakalayo kuze kuphume impumela eyaphuma kumbe kusasa kumbe kunini kodwa lihlale lithiye indlebe ku Studio 7 ilanga lonke igama njengoba ngichilo ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa ekuseni.